tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 11 na kumpandula 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sowaye ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe sifikile namhlanje elizweni sivela kwele Singapore.
Ukuhlonipha umufi kuyinto eyenziwayo esintwini sethu, ngakho iMDC ingafuna ukuthi kukhanye ngani ilwisana lesidumbu nje. IMDC ithi yona kukhona umuntu otshonileyo, kukhona abakhalayo, ngalokho khonokho kufanele kunanzelelwe.
AbeMDC bathi lanxa bekhona ababasolayo ngokumisa uhlelo lokunanza ubusungulwa kwebandla labo, bakubone kufanele ukuthi baphe uZulu ithuba lokukhalela imuli yakomgabe. Umeja General Trust Mukoba, yena ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, ungcwatshwe eNational Heroes Acre namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umeja General Trust Mukoba ungcwatshwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre. Umukoba owayengumkhokheli weviyo laba kubutho engu-Chief of Staff for the African Standby Force esigodlweni senhlanganiso ye-African Union e-Addis Ababa kwele-Ethiopia, ubhubhela ngalinye lwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Kubika uMavis Gama.
Wamukelwe ngenjabulo enkulu umongameli Emmerson Mnangagwa lapho efika lesidumbu eNational Heroes Acre embuthanweni okuvalelisana lomgoba. Umnangagwa utshele lumbuthano ukuba isizwe silahlekelwe kakhulu ngemva kokubhubha kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lo Major General Trust Mugoba.
It is a heavy double blow that has been...
Isizwe silahlekelwe ngokuphindiweyo. Izehlakalo zalolu hlobo ezidanisayo zisikhumbuza leso sikhathi lapho salwisa impi yenkululeko, sihlupha nalabelungu ababe sihluthunele ilizwe, silwela ukuthola ilungelo lethu lokuthi sizibuse.
Inalienable right to independence and self-determination.
Omunye wabasebenza lomoyi umgoba okwesikhathi eside osengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe, uretired General Sibusiso Moyo, uchaza umoyi njengomuntu owayezinikele emsebenzini wakhe.
Umgoba yebo umuntu angasebenza laye kweminyaka eminingi isidaleko, indoda eyayihlakaniphile esiwini, ihlakaniphe ezembuthweni and ihlakaniphe ezesikolo.
Umoyo uthi umgoba kwakuyindoda eyayile sibindi.
Papa is very courageous. Elenda. Elenda, you know, if you double go up, I said, oh, no. This is now, as I see, the dead Papa. Kumpuwa, wow, some dollar. And you know, for now, and Malanda.
Umuyi umeja General Trust Mugoba owayesaziwa ngelempini elokuthi Comrade Joseph Zulu abemuli bona bembiza ngokuthi maphuma phezulu loba silandulo, uchiye umkakhe unkosikazi Phedi Mugoba labantwana abayisitshiyagalolunye labazukulu abathathu.
Amen, aleluya. Amen, aleluya.
Uzulu uthi umbhuqazwe wegugurawundi uzahlala ungenye yezehlakalo ezizaqhubeka zingena kumaphutha obukhokheli bwayengumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe yena obhubhele kwele Singapore ngeviki edluleyo. Kubika uMavis Khama.
Lalamhla lokhu lokhe bebuhlungu labo abaphathwa kubile ezizehlakalo ilizwe lisanda kuthola uzibuse bedaniswa yikuqholoza kwayengumongameli Mugabe ngesikhathi esaphila engazihluphi kulungisisa lolu daba ethi ngoba kwakuyisikhathi sokulahlekelwa ingqondo kwabantu engavumi ukuthi axolise lokuthi imuli zabahlaselwayo zihlawulwe. Lanxa uhulumende weZANU-PF ubehlezi ezihlenga kulokhu kuphosisa kwakhe ethi zazikhona izizathu zokumisa uxokozela ezigabeni zemandebeleni lenkabazwe, uZulu owaphathwa kubi ilezi zehlakalo ethi zazingekho izizathu zokuba kujeziswe umuntu wonke. Umnumzana Ngqobizitha Khumalo odabuka esilobela enkabazwe ungomunye obuhlungu kakhulu ngenxa yezehlakalo zegugurawundi.
Yena uMgqabe ukuthina hayi kwasikhathi sokuhlanya angazi ukuhlanya ngubani kumbe nguye ngoba thina ogogo wethu abatshayo ingane zazithathwa ngezinginyawo umuntu etshayelwe emdulini uchopho buphume phandle ngokuthi babehlanywa nalaba bantu asazi kumbe yena yedwa wayehlanya kodwa mina ngangingahlanya izihlobo zami ezatshabalalayo zazingahlanyi kufuna nje ukuthi umuntu ephume egcekeni athi hayi lokhu kwaphambaniseka. Ingxabano yayikhona phakathi kukababa Nkomo lo Gabi yayingxabano yezimba ngazo yepolitics yayingavuzanga ukuthi ithole ibe lama military measures ukuthi kube le mpi kwavuze ukukhulunyisane nje.
Ethi ayamcunula Gabi amazwi kaMgabe ngesikhathi esaphila lapho wayehlezi ethi lesi kwakuyisikhathi sokuhlanya lapho udingwa ingcazelo yokuba kungani zaba khona lezi zehlakalo zegugurawundi.
Umgqabe vele kazange ayifune ethiwa i-opposition kwenza ukuthi ebulale abantu bemathebelelands. Sibona ukuthi noma emashinaland khona ngapha bathi zibe mpiso wababulala futhi nje komtoko komrewa ebuwethe Harare abantu babulawa umgqabe leZANU-PF.
Basazikhumbula mhlophe lezi zehlakalo abahlangana lazo zokuhlukuluzwa ngabeviyo lebutho ele-5th Brigade. Omunye walabo bantu kungumnumzana David Ndlovu odabuka esigabeni seCholocho.
Angibona ukubana mina uMnangagwa engakhishwa endabeni yegugurawundi ngenxa yokubana ke ngumuntu owaye nguye owayekhokhela ke olunye uhlangothi ke lwesecurity yelizwe ke njalo futhi ngomunye ke owaye kukhabhinethi kahulumende ukhombe Robert Gabriel Mugabe.
Lalamhla lokhu uthi lokhu kumkhathaza akubonayo ngesikhathi segugurawundi lanxa wayesesengumntwana wesikolo.
Ngingayali mina ukuba nohulumende njengoba kunguye umgaba owayephezulu nguye ke owaye singathi nguye ke othatha lowo mthwalo kodwa umnumzana Mnangagwa kuqakathekile ukubana uZulu abekwazi ukubana ke wayephakathi kohlelo lolu njengoba wayengumunye ke owayehamba lalaba ke abakusecurity yelizwe.
Umfundisi Raymond Motsi ukhokhela ikolleji elifundisa abafundisi ele Theological College of Zimbabwe. Ngaphandle kokuba uhulumende azivumele izehlakalo kuqhutshwe uhlelo uqobo lokwenza bavezwe labo abenza lokhu kuxolelanwe, leli lizaba linxeba elingapheliyo njengoba uma iqala leyo ndaba esengasekho.
Makwenziwe into esingathi i-monument emathebelelendi, i-acknowledgement yokuthi hayi kwaba yisikhathi esibi, a dark period eZimbabwe. Now i-monument le sesivumelane njengesizwe esimunye esimanyene. Sesibhala mhlawumbe amabizo abantu ababhubhayo esiwafaka ndawonye, into ezaba yisikhumbuzo nje ebantwini esingathi indawo yehloniphekayo yokunanza abantu ababhujiswa iGugurahundi umgabe esaphila ngoba kunceda ukuthi nashone asichiye thina silenkinga ngoba thina sisebatsha sibancane.
Lanxa wenza kwaba le komiti ebona ngezokukhulumisana ukuze kube lokuthula ngemva kokupholiswa kwamanxeba okubalisa awezehlakalo zeGugurahundi, umfundisi Motsi uthi wakungekho ukuzinikela kwakhe umgabe ukwenza zifezeke lezinhlelo okwasuka kwethusa yena labanye abehlelwa zingozi ezehlukeneyo babe lokwesaba ukuba kuzophela na loba hatshi.
Abantu njengokubona kwami bamelele azabhubha ikho lapho zaphakama khona ke bedinga ukuthini batholeke ukuthi udaba lolo lulungiswe ngoba akula muntu ofisa ukuthi-ke isihlobo sakhe sibhubhe sishone kungaze kwaba le ndlela ebalulekileyo yokuthi-ke kukhunyiswa nomlotha.
Abenhlanganiso yenkonzo ye-Roman Catholic eye-Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe, CCJP, benza ihlolisiso yabo phezu kwezigigaba zeGugurahundi ezigabeni ezibalisa emandebeleni lasenkabazwe. Umbiko wempumela yenhlolisiso le owe-CCJP report on the 1980s disturbances in Matabeleland and Midlands bayethulela umgabe ngenyanga kaMbimbitho ngomnyaka ka-1997 kodwa ubikwa engazange azihlupha ngitsho nakancane ukulandela izixwayiso zayo. Limpumela yenhlolisiso yaveza ukuba lumsindo wavuka ngemva kokuba kutholakale izikhali kwelemandebeleni kwabangela ukubotshwa kweziphathamandla zeviyo lebutho eleZipra labalwa impi yenkululeko bengabe bandla lezaphu kanye lokuxotshwa kwenkokheli yebandla leli eyayikuhulumende egoqela umuyi uDr Joshua Mqabuko Nkomo, umnumzana Lookout Masuku, umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa labanye balelo bandla. Lokhu kwalandulwa inkokheli ye-PF Zaphu ngaleso sikhathi ukuthi babe lezikhali ezazifihliwe okwakumele zisetshenziswe ukugenqula umbuso kaMgabe besithi konke lokho kwakungamanga begconwa kungela bufakazi njalo kwakuyimizamo yokuhlukuluza lokuchabalalisa lelo bandla ukuze kube lombuso webandla linye owe-one party state. Kodwa uMgabe akazange akulalele lokho, wathumela iqula labakubutho ele-5th Brigade elaphiwa igama lokuthi yiGugurahundi okutsho ukuba ukuyathanyela wonke umuntu kulezo zigaba lokuyahlukumeza uZulu ukuze esabe ukusekela elinye ibandla ngaphandle kwezanu. Umbiko owethulwa ngabenhlanganiso ye-CCJP report on the 1980s disturbances in Matabeleland and Midlands uveza ukuba kwabulawa abantu abedlula inkulungwane ezingama-20,000 kulumbhuqazwe weGugurahundi. Kambe njengoba umnini wazo owaziqalayo engasekho zizolungiswa na, kubuza uZulu wemandebeleni lasenkabazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Udaba lwethu olumqoka isidumbu soaye ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe sifikile lamhlanje elizweni sivela kwele Singapore lapho abhubhele khona ngeviki edluleyo. Sihlangabezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende egcekeni lendizamchina. Kubika uGibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zikahulumende ezigoqela ezebutho kanye loZulu ovela endaweni ezijiyeneyo zedolobheni leHarare uhlangabeze isidumbu sikaMgabe egcekeni lendizamchina eHarare. Isidumbu sibe lomfelokazi wakhe unkosikazi Grace Mugabe, imuli yakhe kanye lequla likahulumende elithunywe kweleSingapore ukuyalungisisa ingwalo zokuletha kwaso ebelikhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati kanye lomnumzana Sydney Sikiramayi. Emazwini akhe enduduzo awakhulume esilindweni sendizamchina uMnangagwa uthe uZulu weZimbabwe ulahlekelwe liqhawe.
And we say
sibuhlungu njalo siduduza umfelwakazi osilethele isidumbu umama uMgabe esilaye lapha labantwana lemuli abalapha uZulu wonke weZimbabwe abantu bethu bonke jikelele bayakhala.
The board are grieved friends are in mourning.
Uqhubeke encoma umsebenzi owenzwa umgabe ekukhululeni ilizwe lisuka embusweni wabahuquluzi, njalo wayengathi qhawe leZimbabwe kuphela kodwa elezwekazi lonke le-Afrika, ngoba wayelwela amalungelo abantu abansundu.
Our armed liberation struggle.
Yindoda ekade iliqhawe lamalungelo abantu bezwekazi le-Afrika. Yiyo indoda eyabumba isizwe sethu yasiletha lapha namhlanje. Indoda le isisijikile.
Kodwa umnumzana Khosa Ndlovu, omunye wabasekeli bakaMgabe abaze ukuza kwamukela isidumbu, uthe wajabule kakhulu ukuthi umuyi ufike kuhle.
Ya konoko ukuthi ibhodi yake sifikile, siyakujabulela konoko and sikhangelela ukuthi amaprogramu angkhona azaphuma njani, njengoba upresident sekhulumile ukuthi okulandelayo uzasitshela ukuthi iperiod yangkhona yabe ingaphi. Nxa kukuthi siyahamba kozimba, siyakujabulela konoko, siyahamba siyomngcwaba vele sibili ulokuze uRobert Mugabe.
Lokhu kugcizelwe ngomunye wabakade bekhona behlabela unkosikazi Nyasha Hobe, yena othi uMgabe uliqhawe lamaqhawe. Isidumbu sikaMgabe siyakulala emzini wakhe oweBlue Roof emzini weBorodeo eHarare namhlanje. UZulu ukhangelele ukuyavalelisana loMgabe enkundleni yeRufaro Stadium ngolwesine. Uthi ngomgqibelo yikho kuzaba lo mbuthano ogoqela inkokheli zamanye amazwe labanye abahloniphekayo ukumvalelisa enkundleni yeNational Sports Stadium. Abasekeli bezanu-PF babuye ngobuningi bezokwamukela iqhawe labo kanye lokuthabela impilo ayiphilayo ngendlela ezijeneyo ezigoqela ukuhlabela kanye lokugida, loba kungakabi sobala ukuthi uzancishwela ngaphi. UMnangagwa uthe uZulu uzakwazisa ngalapho uMgabe azabekwa khona kunsuku ezilandelayo. Lokhu kuza ngemva kokuba imuli yakhe ingakavezi phezu kwenyathela eliyithetheyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Ibandla le-MDC lithi lanxa bekhona abalichothozayo ngokumisa uhlelo lokuthakazelela ukusungulwa kwalo, likubone kufanele ukuthi liphe uZulu ithuba lokukhalela imuli yakoMgabe kungela kuxokozela. Leli bandla lifikise iminyaka engamachumi amabili lisunguliwe lamuhla, njalo belimele libe lombuthano ngomgqibelo. Kodwa lilumisile lolu hlelo ngoba uMgabe ezabekwa ngesonto. Isikhulumeli somkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda uthi umufi uyahlonitshwa lanxa belingavumelani laye.
Ukuhlonipha umufi kuyinto eyenziwayo esintwini sethu, ngakho iMDC ibingafuna ukuthi kukhanye ngani ilwisana lesidumbu nje. IMDC ithi yona kukhona umuntu otshonileyo, kukhona abakhalayo, ngalokho khonokho kufanele kunanzelelwe. IMDC ithi impilo eyodwa iqakathekile, kayifanelanga ichithakale. Nxa ichithakele kuyaba lokudala, akulandaba lokuthi impilo kabani. Kufana lokuthi sithi thina abantu bezana ufanele bathabe nxa kufe umuntu weMDC ngoba ngumuntu weMDC. Kasifuni ukuqhubekela phambili ikhuthaza ukuthi abantu bacabange ngendlela engelabuntu enjalo.
Abanye bathi bazamkhumbula ngokwaba umhlabathi, abanye bathi bazamkhumbula ngokubhidliza umnotho, abanye bathi bazamkhumbula ngokuhlukuluza abantu. Lina lizamkhumbula ngayiphi indlela njengeMDC?
Sisukele kudala sisithi uPresident Mugabe uthe sesiyatshona obese ngumuntu wesimazi ukuthi wakhetha ukuthi yena uzavotela ibandla le-MDC, njalo avotele uPresident Nelson Chamisa ukuthi abe umkhokheli welizwe. Ngalokho kukhanya ingane ngumuntu okade sephendukile, wabona ububi bezenzo zezanu, wathi yena hayi usefuna ukuthi asebenze nalaba abafuna inguquko lokutshintsha ilizwe. Ngakho-ke angiboni ukuthi kulo dubo olukhulu kakhulu ukuthini thina simbona njani, simbona umuntu owavotela uPresident Nelson Chamisa. Kodwa-ke ye unezenzo zakhe azenzayo esaphile uMgabe esifanele zicubungulwe, sithi hayi kumbe zinhle kumbe zimbi, sizawubona emabhukwini alabo ababhala ngehistory ukuthi bazawube besithini. Akwenzayo abantu abaningi elizweni bayakwazi. Sitshilwa ngemva nyana ukuthi uPresident Mugabe uthabisa abantu abaningi, abuye njalo azondise abantu abanengi imbali yakhe ikanengi njengomuntu obuselizwe kwesikhathi eside. Kunzima kakhulu ukuthi singamcubungula simcwayisise ngemzuzo embile emithathu le singiyabe ngiyitholele lapha.
Udokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Ibandla lezaphu lona lithi kalizikhathazi ngokutshona kukaMgabe ngoba waphatha amalunga alo ngesihluku esikhulu esabusa. Umsekeli kanobhala jikelele waleli bandla umnumzana Mjobisa Noko utshele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abalugcobi lapho okubuthenwe khona.
Ufuna ukuthi ngikhulume iqiniso. Thina sibuhlungu ukuthi khona, you know, izinto asenza khona asazenza kithi njengebandla lezaphu. We cannot be seen glorifying him. Sibe silokhu sisithi hayi even emfeni hayi sifanele ukuthi sihambe. And even ngabe sinqusiwe vele sibe singasoze sahamba. Thina njengebandla lezaphu asila connection laye whatsoever. Sikhuluma ngendaba eGukurahundi. Indaba eGukurahundi in not a closed chapter, and therefore he look is abuhlungu siloku sisazi ubuhlungu. Number 1, number 2, ukuthi lizwe libe nje indaba yakhe uMgabe. uMgabe wathola lizwe leli lizwe elilihle sibili. Into ayefanele ukuthi ayenze ukuthi khona a improve on whatever was there, but unfortunately into ayenzayo wabulala ilizwe leli leZimbabwe. Kathesi akula msebenzi, abantu sebezihlezi ezitaradini, izibhedlela azila mithi, akula rule of law eZimbabwe. Abantu bayabotshwa, abaningi bayangena emajeli vele kungena ama-charges azwakalayo ukuthi umuntu ubotshelweni. uMgabe wayevele engumuntu othethisa umuntu wonke, umhlaba wonke. Wayenganaki ukuthi omunye umuntu ucabangani. Wayecabanga ngokwakhe kuphela esidla izimali, i-corruption ijikelele. Benikana la lemuli zakhe labangani bakhe.
Lithini ngabe ababengabezapho abalokho basala laphana kuZANU PF?
Basala ngobana bevele besidla. Nxa umuntu usidla phela ukuthi ususuka usufihla enyamazaneni ebivele imnandi awusozwenza njalo. So bona bekhonale, they are just enjoying the fruits and the honey ekhona ye-corruption yeZANU PF. So it's up to them ukuthi babe ngama-members ezanu kumbe ngabe ngama-members e-MDC kumbe ama-members ezapho. Awumuntu obotshela ukuthi abe yi-member.
Umnumzana Mjobisa Noko ngumsekeli kanobhala jikelele wezapho ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Lanxa bebanengi eZimbabwe abachothoza umnumzana Robert Mugabe besithi wayengumbusi omubi, banengi njalo emhlabeni jikelele ikakhulu abansundu abamncomayo ngokuhluthunela abamhlophe amapulazi. Bathi bazamkhumbula njalo uMgabe ngesibindi sokumelana lamazwe afana leMelika leBhilithane wona ayehlala ewachothoza ethuka lenkokheli yawo ngokumedesa izitsheziso. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana uthi abancoma uMgabe laba kabayazi kuhle imisebenzi yakhe emibi.
Uzathandwa baba akhunjulwe labo abangamaziyo kumbe labo abebesidla ngaphansi kwetafula lakhe, besebenzisa amandla akhe, besebenzisa isikhundla sakhe ukuthi bazikhukhumeze, bazinothise, baziphilise. Labo abatshiyela amangcwaba, abatshiyele izintandane, abatshiye endlaleni, abancitshe impilo ezweni, bazafisa lokuthi ngabe uyavuka ukwenzela ukuthi asekutsha ngobuhlungu langamanxeba abatshiyele bona emhlabeni, ngoba umuntu obahlukumezileyo, obabuleleyo abantu emhlabeni.
Abakwamanye amazwe bayakuzwisisa yini nxa abantu beZimbabwe bekhonona ngokuthi uMgabe wayelodlame engumuntu omubi owabulala abantu abanengi?
Hayi, abakuzwisisi baba, ngoba nabona ngithi bebelalela ama-slogan akhe lapho ekhuluma nge-Afrika,
belaleli izibitshi zakhe ethuka belungu bembona kobo mabona kude eklabalala ekhuluma efunga ezenza inkokheli baba kodwa ke laba ababengaphansi kombuso wakhe ikakhulu abantu bakhetha besindebeleni lalaba babelandela ibandla leMDC ngo-2008 laba babesemathebelelendi lasemidlands ngama-1980s bayamazi ukuthi ngumuntu onjani lokuthi izenzo zakhe zime kanjani yibo abantu abakwaziyo ukuthi ube ngu-deyabolo emhlabeni uChizi Ntandane uthi abafelokazi amaqembu akhe abewathuma ebeshisa imizi yabantu behlengulo mama bebulala amadoda kufiwa bakukhumbula khonokho abantu bakithi bakwazi amanxeba khona lokho belawo ngakho abakwamanye amazwe konke lokho abazange bebekwazi kodwa kukhona besazobakwazi ngoba zizaphuma izincwadi le mbali izalandwa ngeqiniso ukuthi kanti wayevele ngubani labanye abakhe abephila laba besebenza labo njengoba sekhambile bakhona abazazigeza ngokukhuluma amaqiniso angaphakathi ukuthi kwenzakala lokhu kwabulawa abani wabulawa kanje kanje kuyenzakala lokhu sesikubonile kwamanye amazwe
Abantu abaningi abansundu emhlabeni jikelele bayamthanda uMgabe bayamncoma njalo ngokuhluthunela abelungu umhlabathi ubona leyo isiba imbali yakhe ezagxila yini emehlweni omhlaba kukhohlakale ngale imbali yakhe embi eyokubulala
Hayi mboni ngani igama elihle alenzayo ngalokho ayekwenza ebukwa ngabantu abangamaziyo liza kuya ngesikhathi liphephuke ngobana iqiniso liqinile njalo lijulile okwedlula amanga baba azakhunjulwa ngakho ngokuhamba kweminyaka yibuba benzileyo
umnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe Live talk lamhlanje siphatha udaba lokutshona kukamnumzana Robert Mugabe yena okhangelelwe ukubekwa ngesonto. Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Sekhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Abantu bakwelemelika lamhlanje bebenanza iminyaka elithumi lathoba mnembili kwaba lesehlakalo sokuhlaselwa ngakwaleli lizwe ngamalwecatsha adlulise amalawulo mhlaka 11 September lapho kwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezintathu esigabeni zeNew York, eVirginia lasePennsylvania. Umongameli Donald Trump ukhokhele umzuzu wokukhothamisa amakhanda uZulu ekhumbula lesi sika. Abantu bakule Russia bavote kuliviki kusimo ebesilodlakela abanye betshengisela besola umbuso kamongameli Vladimir Putin okubangele ukuba ibandla lakhe eleUnited Russia Party lithole izihlalo ezinlutshwana. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Isidumbu swaye ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe sifikile lamhlanje eHarare sivela kweleSingapore lapho abhubhele khona. Sikhuluma nje abantu babuthene emzini kaMugabe eBlue Roof. AbeMDC bona bathi lanqabe khona bekhona bakhona nayo besithi bamiseleni uhlelo lokuthakazelela ukusungulwa kwaleli bandla bakubone kufanele ukuhlonipha uMgabe kwanele olivalelisa yonga ntungamili inkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.